waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle, olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 20 kuzibandlela 2019. Ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure. Into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu, njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, yena ose-Europe okwamanje, uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum, njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order eBulawayo Central bafikile emzini wami bengidinga, bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla, njalo amapolisa atshona edinga umgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa, yena ose-Europe okwamanje, uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele-Switzerland, njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini wethu lenkundleni ye-Twitter kuhola elisanda kwedlula, uMnangagwa uthe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqalango lwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya, injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. UMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eleRussia, e-Azerbaijan lamanye, njalo ubezagqiba uhambo lwakhe lolu ngokuya kwele-Switzerland. UMnangagwa ucotozwe ngabaningi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye othiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye evase umlilo bekumele ukuthi ngawe uhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemetheka umlilo lo wahamba. Suze wamemetheka wafika isibanga osukiso, awusacitheki sengibone sithi uzophenduka uzovula. Isenzo sakhe lesiyamboni sinceda ulutho ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt, ngoba kunengi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa khona wekhulu so makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize, kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudonselaneni okukhona phakathi kwe-ZANU PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure. Into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu, njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. Umswangwa siyazi ukuthi ungomunye wabantu kade beNangagwa bathembile, but osehonona ngayo uNangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje echiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele behlube bekhahlamezwa usuke etheka abahlukumezwe kwenziwe khona okokwenzakalayo
batshayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula
okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu utshaya abantu elimaza abantu bebulawa abantu ngamasotsha nguye owakwenzayo uza kuphika lokhu
udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa wona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele uMakhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapolisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ugcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingaphi wabazisa ukuthi akanalwazi lokuthi ngingaphi njalo bacela incingo zami ze-cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le-landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe-law and order kwabuya amapolisa aweZRP behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo wokuqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge-AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala ku-amari so lawo masotsha okuthiwa batshontshe izigqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani ku-amari ye-ami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi kuinombolo zombhobho yabegede le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapolisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapolisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenzeka ukuthi bangahambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayuniform amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC. UMakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzisa kuphela kukhulu okuzayo. Sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
Angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani kodwa ke abantu labo bamele beziphathe ungakhangela into athi senzakala amalanga la kulabantu abasebe thatha umthetho bewufaka ezandleni zabo besenza izinto ngendlela abathanda ngayo umthetho sozobayekele bonabo bantu njengokuthi ngithi mina abantu labade bechisa impahla zabantu bechisa izimota besenza yonke into yokunjalo bebulala bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilizwe bebajikijela ngamatshe hayi umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke nxa kukuthi banjani kumele bafinyelele kibo umthetho bafinyelele bathola kale labo abantu bajeziswe ngendlela eqondileyo yiko engikubonayo kuphele kukhona kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu yibo bona abantu xa sibelandelelwa futhi umthetho sosuba uyisandla somthetho sesibafinyelela sibekhala futhi bona abantu ade besenza into zokugama
abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo kambe bahlukunyezelwana abantu sokuyikukurawundi yini
ikuthi khonokho kwenzakalayo njengoba kathesi abanye omunye layo uyabenika isicicele lakhe lodaba ukuthi kwenzakala lokhu kwenzakala lokhu kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo yukuthi ngizakunika isibonelo esithile abafana abanye ade bengitshela besebekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyukuthi zingaluthwa kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa bathi balimele labo bantu ade besenza khonokho kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulumi kukhulunywa ukuthi amapholisa athe esenza kumbe amapholisa othi evikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaxhego ehlukuluzwa kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe echiswe imota ukuthi uya ngaphi wena uya ngaphi asomthetho lowo njalo xa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi
uhulumende zama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu ambetsha abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha le mibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho
ikuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi baxwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo nabomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyacinga kungcolisa uhulumende kwesinye isikhathi isandla sokuganga isandla sesithathu singabe sesikhona khona bentweni lenezi
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF singene kuhlelo lwabasakhulayo
kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJoshua Mzaca Ngulube uNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule masambeni kuye siyezwa okuningi Joshua ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha unjani
ngiyaphila kunjani baba
hayi thina siyaphila ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu sibone uhulumende esecitsha ubulembo bokuxhumana ngeviki edlule kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani
ekucitsheni kwabo ubulembo esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp bevala into njengeFacebook bekuyisikhathi lapha bebesehlisa khona amasosha bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangaphitsheya kwamazwe ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho so ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile bese zolunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi kodwa leyo demokhrasi kayikho kutshengisela ukuthi ibona vele laba bantu kabatshintshanga from ubukhokheli bukamgabe asikuthanda okwenzakalayo njalo nxathi ihungahunga lolu khankamkhankaso lokawuphelanga abantu babona ukuthi abantu abaselakudla ezindlini zabo sebethi abantu abayedinga ukudla bathenga ukudla kube kuningi zathe uchengiselwe azaphenduka umnangagwa usukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiyakiyo mina ngesifiso sami ngifisa ukuthi abantu benze ngokuthula ngoba besijila ukuthi ngasibani incwadi elezikhalazo zethu sifunani ngabe ngihle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki selisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment kodwa abantu engilutho ukuthi abantu abakhuzanga baphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshontshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizinisi isimo kuyafanana lohlupho esihlangana lalo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ukuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokho. Izano kayikazwelo, abantu bezano kabalaleli. Njalo abantu bezano kabala nembeza ngakhala into abazenzayo. Sikumelele kwekwesi kufunayo. Yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Thaso nje sifuna abakhokheli ababeka eceleni ubukhulu babo lobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhathana umnangagwa ngayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibiboyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imota zakhona zabaningi asilazo sho into ekhona lapha yikuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle.
Gqiba uhlelo Josphat.
Enye engakutsho ukuthi umuntu wonke ufuza abekwazi into lesesiqalile njalo asayicini iyaphambili. Enye engakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini uDlame kasithandane nini. Asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibi, ubukhokheli obungalaleliyo, ubukhokheli obungalandaba lo muntu. Sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afake unembeza. Sesiqalile into yethu asibiyele emuva, asekele uDlame ubusela singajojile abanye abantu. Siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ethwele impopo endinga sibafuna komzathu esizinda kangesabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima kuzima yonke into babhoti even efamily rebhoda bengidinga ngempopho amasosha ale uniform esibadinga komzathu abantu baningi besizinda babonile kopane lezidinga bethi namibesiyine engikhokhela engikhokhela abantu.
Hayi Josphat, ngikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu ubhuti wami ngokungena kuhlelo.
Siyabonga
Mthakazi omuhle. Lapha besixoxa lo mnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. Yini umbono wenu ngodaba lolu? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @abigmike3. Isikhathi sami sesiphelile, asidibaneni kuhlelo lwabatsha, uhlelo D-Connection ngolwesibili. Uhlelo luzabe lukuqala ngo-8 p.m. bese lukugqiba ngo-9. Olibalisayo nguMike Hove Ontanga. Bye-bye!
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bangasayenelisi ukuthi batshade. Lapha-ke enkundleni ngilonkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo izidalo zezimbabwe ezihlala kule South Africa.
Okwangathisa ukuthi ebhodini abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho cathele ethandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi lawe la mama uzibe ithothi kambe umuntu lo ongubaba ungumuntu onjani uphila impilo yobani umuntu uvelahle avume nje engaziki ithubele ukuthi abantu bafundani bayazani. So vele sokuzokunzima kakhulu.
Singathi vele abantu Khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ko-WhatsApp lo Facebook o-Instagram into ezinjalo vele ayisekwenye indawo phela.
Ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezi nkundla lezi zokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlu yabo. Kodwa-ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani. Kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho. Lokho akusenziwa babuduke. Namhlanje abantu sebesebenza kakhulu ithekhnoloji ukuzama ukuqhuba imichato noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu esizama ukuthi siyakhe. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo seduze abantu abaseduze labakhatshana. So kuya ngokuthi i-technology soni yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezibe nemizi eyakhekileyo engaba lengqubekela phambili, kuyomele ukuthi uma ngumuntu uthathe umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu ekhulele ngaphi, hayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane selihleli lonke alazani ukuthi indoda isuka kaphi, ukuthi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazani bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuzibekele kusasa enhle.
Ye, kodwa nxa ukuthi uhlale soweda usanda ukufika khonapho umuntu uzambona njani lokuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane, kumele wenzeni?
Ngeke sizwanane kuyabe eza ngihlupha kusasa, kumele ngicabangele kusasa lami ukuthi lizoba liziphi, hayi ukuthi ngidahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakusho mina ukuthi ngizwa nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha eSouth Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kathi lo muntu lo sibe sesilesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sala nje sixhumana kuWhatsApp la ngapha, kodwa ke ngahamba ngadingisisa ngaye ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana eSouth Africa noma kuphi bathandane, kodwa ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani, ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso. Umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele vele singase lihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe, and kuyabe sokunzima ukuthi lize behlukane kodwa besicina sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingaxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba, kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye noma yindoda noma ngumfazi emakhaya kakhulu.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uNqabeni Nyanda Mgodlo Khumalo, isizalo saseZimbabwe ukhona ngaleke kwele South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu, laye uhlala kwele South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathini lokusasa?
Baba uDube nje sonke isikhathi hleli sisonke, ngiyabonga la.
Woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilalo
babe lobo lokoko kangele zinyezi.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu uNtungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse 28 uPaul uyaloba lathe sithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka, ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lo monakalo, siya sikhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi athi vele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imini kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje iyenzakele. Umfundo okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo. Umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni. Kungangena isono. Ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa, izinto zonke zaba lodonsi kwesono phakathi kwazo. Ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidalapha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni. Kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu yena ulomfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu. Ngathi ufanana njengomuntu oyabe egade i-helicopter okwanisa ukubona indawo ezinengi isigaba esikhulu. Ngantsho njalo siyakwazi ukuthi yena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba indaba ingaqalisi. Ngakho-ke uNkulunkulu kulezi izinto ezenzakalayo uNkulunkulu azihlanganisayo ke lezo zinto ukuze kuqinele nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle. Singakhangela udaba lukaMose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona uMose engumntwana olahliweyo kodwa sinanzelele ukuthi ekuqineni uMose ubhojwa yindlu kaFaro ekuqineni uMose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana baseGibhithe. Nangu umuntu adelahliwe nangu umuntu osengumkhuphuzi. Ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo ningi izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sona. Ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli themba. UNkulunkulu uyasebenza. Impilo yethu ifanana njengekhekhe. Siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda, kuyahlanganiswa sawudo, kuyahlanganiswa flour. Kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu. Ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi. Ngakho impilo zethu zisahlanganiseka, amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngithandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle, abantu abadangeleyo, abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuthi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imimoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizele icebo lakho elizaphumelela ekugcineni. Siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa, wanqoba izinto esisiphambano, wanqoba izinto eziningi. Nalokho abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe. Siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngibonge kakhulu. Abalaleli iNkosi basize.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Omunyuma mawayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu wahlangana toke yazi wambuza wathi mama uhamba njani uyazi omunyuma mawayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu wahlangana toke yazi wambuza wathi mama abekwenze njani yena wapendula wathi
go onge uhamba bakhe
wapendula lo mama wathi go wathi go
Jongwe ndikophoka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili umongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni weWorld Economic Forum kwanele mthwakazo muhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past six ekuseni asibeni sonke olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatile